uDokotela Nkazimulo Chuma okhangela umama abazithweleyo uthi uhlelo lolu luyaphumelela ngoba soluguqule impilo zabantu ikakhulu esibhedlela sakhe lapho okwakhiwa izindlu zokulindela ngemali le. Izindlu lezi uthi sezehlise inani labomama eliphelelwa ngumphefumulo lapho libeletha ngoba iningi belibulawa ngumango okumele liwuhambe lapho kungaba kubi selihelelwa. Iningi belithembele ezingqoleni lamabhasi ahamba kanye ngelanga obekusenza ukuthi ukuzafika ngesikhathi esibhedlela kube sezandleni zophezulu.
So khona kuyana ukuthi umuntu uyaphuza ukudinga usizo anti kuyangezelelwa ukuthi umuntu uyabe ekhatshana lesibhedlela. Sengacabanga ekhatshana ekhaya ukuthi kathese umele ngesibhedlela kodwa engxa umgwaqo oseduze ukhatshana kumele edinga inqola efika emgwaqweni. Engafika emgwaqweni amabhasi amekhaya amanye kayidlula insuku zonke. Uzalinda isikhathi eside ukuthi azathola ibhasi. Ibhasi lela nxa isithe yatholakala umgwaqo kawurayithi kaye soze ihambe masinye efika esibhedlela. So ngendlela yona leyo kutho ukuthi umama lowo sokungenzeka ukuthi afe phakathi lapha engakafiki esibhedlela.
Umnumzana Richard Mpofu uphethe isikolo sokufundisa abongi ababelethisayo eMathebeleland South ukuthi uzulu abelolwazi ngokubeletha kwabomama okungela ngozi uthi kumqoka ngoba ukufa kukamama kubhidliza imuli yonke. Kuthiwa nje intandane enhle ngumakhothwa ngunina.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi vele ngangibelethela ngikhaya kumbe ubani lobani babelethela ekhaya kuzange kube lohluko laye abesefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu esibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
UDokotela Chuma wengeze ngokuthi zikhona izizathu ezithile ezilokhu zesanqabela besifazana kuyabelethela esibhedlela okumele kuxoxiswane ngazo zilungiswe. Ukuswela impahla uthi kuyamvimbela owesifazana lapho eyangeka uyavela emphakathini.
Sananzelela ukuthi kulezinye izinto esingathi ngesikhiwa zi-beyond our control. Okunye kuyabe kungama-family issues. Singakhangela umama ohlala yedwa ongeyokhangela abantu abakhe. Kuba nzima kuye ukuthi abuye ezohlala e-mother's waiting home. Ngoba uyabekhangela ukuthi abantu abakhe bazasala begcina umbani. So ezinye izizathu esingabe sizithola yizo ezinjengazona lezo.
EleZimbabwe liphathekele inhlanganiso ezishiyeneyo ukuqeda udaba lokwendiswa kwamantombazana asemancane kanye lokuzithwala kwawo imizimba ingakakulungeli lokhu. Unkosikazi Magdalena Skola ongumongikazi ukuthi inhlelo eziphathwayo kufanele siqakathekise ukuvikela amalungelo amantombazana kukhulunyiswane lalabo abasakhulayo abaza bezithwele abanye abaleminyaka ephansi njengetshumi lambili. Uthi iningi labantwana laba liyalimala lapho libeletha kumbe lilahlekelwe imphefumulo ngoba imizimba ingakakhuli.
Ingozi ikhona ngoba umntwana lowo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi so ngabantwana ababili anti yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lowo. Sibe sesikhangela ke lo mntwana ozalwayo laye uba sengozini ngoba umama wakhe kalalwazi oluningi.
Owazithwala esesemncane walimala ebeletha unkosikazi Twente Adams ekhuluma emahusekwa uphe ubufakazi bokuthi yena wasizakala ngemva kokulalela umsakazo weStudio 7 ukhuluma ngodaba lwabasakhulayo abalimala ekubeletheni ukuthi balakho ukusizakala.
Ngikuthi kubva ipapo wethu yangu yakangotanga ngobuda yangu kufamba yayingobuda.
Le minyaka engu-17 ngazithwala, but isikhathi sokubeletha sesifikile ngaphuza kuya esibhedlela okwenza ngalimala kakhulu. Ngaqeda iminyaka engu-19 ngisithi lapho ngihlezi kumbe ngihamba kumbe ngikhwehlela ingcekeza lomchemo wokuziphumela. Kuthe ngizihlalele ngincwabakazi ngilalele iStudio 7 ngezwa kuthiwa kulohlelo lokuphathisa abesifazane abanjengani eshinoyo esibhedlela yikho ukwelatshwa kwani.
Phansi kohlelo lolu, uhulumende ukhangelelwe ukuphathiswa imali evele enhlanganisweni ye-European Union, i-Global Alliance for Vaccinations and Immunizations, kanye labohulumende weBrithani, iSweden, le-Ireland. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.